Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 11 kuzibandlela 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
the recent harassment and arrest and alleged torture,
ukuchaya kwabasakhulayo kobulawayo abaveveza imbono yabo ngeguground kuhle kutshengisele ukuthi iZANU-PF lomnangagwa abakazilungiseli njalo abakafuni ukuhlonipha amalungelo abantu.
Inhlanganiso yabokholo lesiKristu iZimbabwe Defying Destiny Network ixwayisa uhulumende ukuthi ebuse ngendlela esuthisa uZulu etshiyane lebilandelwa ngumgabe.
Kohlwe ukuthi umoyo uthe indlela iconstitution yelizwe eyasunduzelwa ngayo eceleni ayilunganga. And ekhulume njalo umoyo ubekhulume ngumuntu weparty ebelonga kwenye faction. So okwenzakalayo ukuthi kungaba njalo iqiniso liyaqhamukana phakathi, abanye abantu bami ngale, abanye bemi ngale.
UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo amazwi kamnumzana Jonathan Moyo, yena othi abantu abaningi bathukuthele ngokugenqulwa kukaMgabe Libutho embusweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uthi umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai, yena osandafanisela ukuthulako ukuthiya isikhundla, ulelungelo lokukhetha umuntu ozathatha isikhundla sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu iZimbabwe Divine Destiny Network isixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ebuse ngendlela esuthisa uZulu, ehloniphe amalungelo oluntu njalo ehlukane lemikhuba ebilandelwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe, yena ogenqulwe Libutho nyakenye. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare, uBishop Makhaya uthe ukubotshwa kwabasakhulayo abaveze imbono yabo ngeguground ngesikhathi uMongameli Mnangagwa ekubulawayo kutshengisela ukuthi yena leZANU-PF abakenelisi ukulandela imithetho lokuhlonipha amalungelo abantu.
The recent harassment and arrest and alleged torture,
ukuchaya kwabasakhulayo kobulawayo abaveveza imbono yabo ngeguground kuhle kutshengisele ukuthi iZANU-PF lomnangagwa abakazilungiseli njalo abakafuni ukuhlonipha amalungelo abantu.
Wengeze wathi ibutho kanye lohulumende kamnangagwa kumele baveze amabizo ama-CIO namapolisa abotshwayo kumbe ababulawayo kuhlelo lwe-Operation Destroy Legacy ngemva kwendaba esezizwakala ezokuthi kwafa abantu.
For any nation or any new dispensation that we should...
Ilizwe linye ngalinye elifuna ukuzilungisa kufuze lenze izinto ecikene. Yikho thina sithi kumongameli Emmerson Mnangagwa, ngasinike amabizo lalapho abagcine khona labo ababanjwa luhlelo lwebutho i-Operation Restore Legacy, ngoba ukuswelakala komthetho elizweni kulimaza wonke umuntu.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana khona kwashe Ncube uthe iZDD akuvuzanga iqedele abantu isikhathi idingana lezinto ezingela bufakazi.
Isicelo seZimbabwe Divine Destiny siyakhathaza ngoba akula sisekelo esitshengisayo ukuthi kulabantu abanyamalalayo phakathi kwe-Operation Restore Legacy. Njalo okwenzakalayo yikuthi kuzaba nzima even ukuthi uhulumende kumbe amapholisa eqalisele ngaphi ukuphendla lolu daba. Njalo kuba nzima ukuthi kuyi-organization eyenza isicelo esinjalo kungabi loba le-evidence abayifakayo.
Ilunga leZDD elimela iHarare umfundisi Gatsi Kwanzula ukhuthaze umongameli ukuthi ezame ngazonke indlela ukuthi umbuso wakhe ulandele imithetho, ngoba engehluleka uyabe sehluleke ukunakekela uZulu.
It's good for the church to send a message that we want
kuinto enhle ukuthi abensonto bakhala ngokuthi imithetho sokufuze ilandelwe eZimbabwe ngoba ibizo elingela umthetho aligcini kahle uZulu walo
ngamele umnumzana Robert Mgale ukhitshwe esikhundleni ngohlelo lweOperation Restore Legacy lona asolubangele ukuthi abanye abecele inkokheli yeZANU-PF elingasekeli umongameli okhona manje elibizwa ngokuthi ngeleSG40 egoqela umnumzana Jonathan Moyo lokuboshwa kwabanye abanje ngomnumzana Ignatius Chombo labanye abanengi. Mele isitudio 7 ngiseHarare, ngiGibson Bebe.
Okay, waba ngumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe njalo obaleke elizweni sikhuluma nje umnumzana Jonathan Moyo uthi abantu abaningi bathukuthele ngokugenqulwa kukaMgabe embusweni libutho. Kodwa la ngamazwi abe inhlekisa enkulu ebantwini abanengi enkundleni zebulenjini zokukhulumisana ezigoqela eFacebook leTwitter besithi bayajabula ngokususwa kukaMgabe. Ekhuluma emsakazweni kamabonakude oweBBC ekuseni namuhla, uMoyo uchotoze uhulumende omutsha esithi ngowamasotsha njalo uthi eZimbabwe akusalandelwa umthetho. Wengeze wathi ukususwa kukaMgabe embusweni yinto engekho emthethweni ngoba wakhitshwa ngodlame kungalandelwa isisekelo sombuso welizwe iConstitution. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba ekhuluma lo msakazo weZBC yena uthe uMoyo ngumuntu ohumanayo. Lanxa bekhona abachothoza amazwi kaMoyo, bakhona njalo abathi impela uqinisile ukuthi ibutho lephule umthetho sisekelo ngokugenqula uMgabe. Omunye wabo yincwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Abantu basuke bamamela kakhulu indaba kababa uMgabe mhlawumbe ngoba kabamthandi basebelindele ukuthi aphume, kodwa bakhohlwe ukuthi uMoyo uthe indlela iconstitution yelizwe eyasunduzelwa ngayo eceleni ayilunganga. And ekhulume njalo uMoyo ubekhulume ngumuntu weparty ebelonga kwenye faction. So okwenzakalayo ukuthi kungaba njalo iqiniso liyaqhamukana phakathi, abanye abantu bami ngale abanye bemi ngale, iqiniso elipheleleyo beselisala lingekho egcekeni.
Kodwa wena ungathini ngombiko wakhe wonke nje konke akukhulumileyo, ngumuntu olomqondo kumbe ngumuntu obehumana nje ngoba wakhitshwa kuhulumende?
Kukhona khona ukuthi hayi njengomuntu okade sesihlalweni kuhulumende njalo esebandleni emele elinye iqembu phakathi kwebandla, kuningi akukhulumileyo okwe-faction yakhe aphuma kuyo. Kodwa ke usizi ukuthi usapho lweZimbabwe oluningi alusamamelanga izinto ezibalulekileyo uMoyo azikhulumileyo, ezifana nokuthi kulungile yini ezweni ukuthi umthetho welizwe ubeke eceleni amabutho elizwe asetshenziswe ukuthi faction yeparty eyodwa ithathe umbuso. Ngoba kube khona ukujabula okuningi ngabantu bejabulele ukuthi umbuso suthethwe kuMgabe wabekwa kwezinye izandla, abantu basebekhohlwa ukuthi akumelanga babheke amagama abantu lemizimba yabantu kodwa bazibuze ukuthi okubusayo ezweni ngumthetho yini. Ngoba into eyenzakele eZimbabwe ukuthi umbuso uthethwe ngodlame, kusasa lowo mbuso uzathathwa ngedlame ibandla eliphikisayo linganqoba ama-elections. Kholokhuyana ngenxa yenjabulo yethu lokuthakazelela kwethu ukutshintsha kwezinto sisuka sikukhohlwe, ukuphakamisela uMoyo khonkhuyana ukuthi lithini ngokusunduzelwa eceleni komthetho yinto ebalulekileyo leyana ekhulumileyo. Kufanele ukuthi ngamaZimbabweni siyahlala phansi siyekele ukuzihlukumeza ngamagama abantu lamabandla, sibheke indaba yomthetho obusayo.
Ubaba uMoyo uthi njalo eleZimbabwe sokuyiloko kuthiwa ngesiNgisi yi-banana republic, uthi akusela mthetho, umthetho awusalandelwa eZimbabwe. Yebo kunjalo.
Okwenzakala eZimbabwe ukuthi umbuso uhluthulwe ngodlame okuthiwa ngesilungu yikhulu. Bangakugcoba ngamafutha njani, bakufake iperfume engakanani, eqinisweni ukuthi iZimbabwe ibuswa yi-army. njengoba kathesi sikhuluma bengabe besaka imask yokuthi civilian government but okotho olukotho ukuthi umuntu okubusa izimbabwe kathesi ngochiwenga lo parents shiri lo moyo umnumzana umoyo umnangagwa singathi lo khona iphapethi efakwe kwathiwa ozuzothatha amandla nanga uyiface kodwa okukhona laphana ngesilungu kuthiwa yimilitary junta and amazimbabwe amaningi aza kunanzelela khona komhla kuyathiwa i-opposition inqobile okhethweni sokumele umbuso usuke kulaba uye kulaba yikho zabona khona ukuthi obusayo ezimbabwe kubani
ubaba ucharamba uthi yena umoyo ngumuntu ohumanayo livaka lendoda elabaleke elizweni lachiya imuli yalo lichiyela umgabe ungathini ngamazwi kacharamba
hayi kodwa ntiqiniso siyalazi ukuthi umoyo ngakabalekanga ngabe bambulele ngoba abantu ababusayo bona babahluthula umbuso yibo abantu ababekugugura undi yibo abantu ababekumramba dima yibo abantu abayenza ama-disappearances lokunyamalala kwabantu abaningi and umoyo njengomuntu okuzandlaye uyakwazi khonokho bangamhleka bathi ligwala kodwa ubengalazi izikhali zokuzivikela ngoba abantu abebemfuna bebephethe izikhali la ukhuluma emi usharamba phezu kwesinye isiduli njengoba umoyo la ikhulume kwesinye isiduli kodwa iqiniso limi kwenye indawo
umnumzana Dinizulu Macapulana yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga linabalaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomkulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080 lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Okay, waba isiphathamandla senkampani kahulumende encingo iNet1 umnumzana Reward Kangai yena obotshwe izolo umiswe emthethwani laba kamantshi eHarare namuhla setheso amacala enkohlakalo angamachumi amabili lanye. UKangai ubotshwe yiziphathamandla zogatsha olukhangelane lokulwisana lobuhuquluzi olweZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukubhadala amadola ngamashumi ayisishiyagalombili esibambiso i-bail. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi ihluze amacala alikhulu lamachumi amahlanu aphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu nyakenye. Isikhulumeli salikomishini unkosazana Priscilla Mbanga uchasise kabanzi ngomsebenzi wabo kungxoxo ayenze lo Gainer Gumede weStudio 7.
Ikhomishini yenza umsebenzi omningi kakhulu khangelana lamalungelo abantu beZimbabwe. Besithola ama-cases esathi ngama-cases abantu ababuyayo besizositshela ukuthi amalungelo abo avene njani ngo-2017. So sithola ama-cases afika adlula i-150. Sikwanisile ukuthi sihambe sibona amalungelo abantu ababotshiweyo, abasemajele, abantu abagula ngengqondo, abantu laba ababengela abangenelisiyo ukuzivikela emthethweni. So besikhangela amalungelo abantu benalabo esibathi ngama-refugees bonke benalabo. Sikwanisile ukuthi sihambe siyekhangela ukuthi bahleli njani eZimbabwe. Siyenelisile futhi ukuthi sikhangele ukuthi i-BVR okuthi abantu berejiste for ukhetho oluzayenzwa ngo-2018 lukhuba njani. So i-commission ihambile kuma-provinces amane eZimbabwe bekhangela ukuthi i-process le-BVR iqhutshwa njani.
Singathi izikhalazo eziningi elizidlulisisileyo ngo-2017 zimayelana lani?
Sithole izikhalazo ezimayelana ngomhlabathi ukuthi abantu bebekhishwa lapha behleli khona lokugotshwa kokudla ukuthi abantu bebephiwa njani ukudla abanye bebekhala kakhulu ukuthi bebengatholi ukudla lokhu akade bekhangelela ukuthi bazakhola okuphiwa abantu bonke ngenxa yokuthi ingxenye abahambelani ngenye i-political party
kuthe umnyaka uphela lapha sabona untshintsho izandla zintshintshana lapha kuhulumende umnumzana Robert Mugabe ekhitshwa esihlalweni kungeniswa umnumzana Mnangagwa ungathi sokube lobubelo na mayelana lamalungelo abantu eZimbabwe sokungcono na
kusesemasinya ukuthi sikhulume ukuthi sokungcono yini kumbe na ukabe ingcono kodwa amanye ezinye zezikhalazo kade sizithola yukuthi amapholisa maningi kakhulu so bekuphuma izikhalazo eziningi khangela khonokho and khathesinye sesikhangela siyabona ukuthi amapholisa hhayi asesemaningi kangako akusela ama-road blocks amaningi kangako yikho maybe okunye kwezinye izinto esezitshintshile kodwa thina njenge-commission saphomisa i-statement lapho esasikhangela ukuthi esikukhangelelayo ngo-2018 kuphuma emazwini akhulunywa ngumongameli welizwe so sikhangelela ukuthi kuyabe kulokuthula ngasikhangela ukhetho luka-2018 ukhetho lukamongameli luzenza ngo-2018 abantu abathathelwa inhlabathi bazathola esithi compensation khangelela ukuthi amalungelo abantu abahlezi emajele abagula ngengqondo amalungelo abo bekholisa amalungelo abo
nxa amalungelo abantu engananzelelwa kumbe engaqakathekiswa lina lenzani ngakho khonokho ukulungisa umumona lo
njengenhlanganiso abantu bengabuya bekhala ukuthi amalungelo abo ahlonitshwanga siyahlolisisa ukuthi indaba yenaleyo ihanjiswe njani ngase sihlolisise indaba yenaleyo esiwathi ngama-investigations ngase sihlolile siyahambisa indaba yangkhona kulabo abakwanisa ukutshintsha umumo wangkhona nxa kulo minister ofanele ekhangele indaba yenaleyo siyahamba kuminister naleyo ukuthi etshintshe nxa sikhangela amalungelo abantu ababotshiweyo siyalungisa i-report ehanjiswa ephalamente ehanjiswa kulabo abasikhokhelayo ukuthi batshintshe baguqule okwenzakalayo ngamalungelo abantu
uNkosazana Priscilla Mbanga isikhulumeli se-commission ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ubexoxa ecingweni loGainer Gumede weStudio 7 ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yokudla kanye lempahla etshiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Tunisia zithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu asebebotshiwe ngemva kodlakela oluqhamuke kutshengiseleni. Wasekulesuku ezintathu abantu besola imithetho elukhoni ethulwe nguhulumende. Amasotsha athunyelwe elizweni lonke ukuvimba ukutshengisela lokhu. Amapolisa akwele France athi indandatho lomcece wejuri olungiswe ngamatshe aligugu antshontshwe izolo kwenye ihotela esikolweni salelo lizwe eseParis sezitholakele kodwa phakathi kwamasela amahlanu antshontshileyo sokubotshwe amathathu kuphela. Ezinye iziphathamandla zebandla le-MDCT zithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai yena osanda fanisela ukuthi ulakho ukuthiya isikhundla sakhe ulelungelo lokukhetha ozamelama. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uthi isisekelo sombuso we-MDCT sikuveka sobala ukuthi uTsvangirai ulelungelo lokukhetha iziphathamandla zebandla okugoqela ongathatha isikhundla sakhe nxa kungakenziwa umhlangano weCongress omele wenziwe ngo-2019. Umuntu okhethwe nguTsvangirai kumele ahlolisiswe ngamadale ebandla leli engakathathi isikhundla sikamongameli, umsekeli kamongameli kumbe ezinye eziphezulu. UTsvangirai ukhangelelwe ukuthiya isikhundla sakhe ngenxa yesifo semvukuzane. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda kanye loKhumalo. UNkosazana Khumalo usungula lingxoxo.
Amatyelo ezima ukuthi siqalise ukuthi abantu babe bedlephana omdala engezwa kuhle. Udaba lalelo kumele licubungule, sidinge indlela ukuthi nxa kungenzakala ububi ozathatha ukuthi asebenze ngobani. Njalo futhi esekele sombuso wethu. So kayisiyo nto singadlephana ngayo, into nje ukuthi sihlale phansi singalathi sesibone umkhuhlane ukuthi umi njani. Ngoba kuhambe ushiya yena angizwa njani ulele esibhedlela, thina sesibhizi sithi hayi kahlaphumi. Kuyadida lakho
Dr. Sibanda, ungangena khonapho sibili abantu bayakhuluma, ungaziwe ebulenjini be-social media bagcwele sibuyakhuluma ngakho khonokho, pho wena uthini ngakho?
Ubona ngami mina inhlala yenza lesa esesayijwayelayo eZimbabwe, mhlawumbe lamanye amazwe amalutshwani athize e-Afrika nakwezinye indaweni yase-Asia, ukuthi kulabantu okuthiwa yibo abaziphetheyo abazibambileyo kwezombusazwe, kumbe singathi kungapho kuthiwa ngeke baze babuzwa ukuthi kathi njengoba kunje lokho kwenzaka kuqondanga. Ngike umzekeliso mfowethu, uyabona ukuthi mina nginje ngingagula emsebenzini, ngibe lamalanga angu-12 angu-20 ngingabuya emsebenzini, loba ngigula okungakanani, abantu bemsebenzini bayabuza bathi hayi akasikhulumisane ngokuthi mhlawumbe sesingehlisa umholo wakho okwesikhathi lesigula, kumbe usuthiye umsebenzi bese kucubungulwa kusetshenzeka le ndlela. Kodwa ku-politics zase-Africa umuntu nxa esegula sokuyindlela yokuthi singabuzi lokuthi kathi umsebenzi lo wenziwa owenzayo ubone ngani uzawuqhuba okungakanani. Ubone ngani okungaba yinto enhle kakhulu yikuthi njengoba umsebenzi kamnumzana kapresident uTsvangirai uqakatheke kangaka ebantwini baseZimbabwe, ngabe bekuyikuthi kawuqakathekiswa yena ukwedlula abantu, ngabe kuyikuthi la esethi hayi bakwethu. Ubone ngani mina okwenzisuke ezithize udokotela wami uthi asize ngitholakale zamana ukuthi lithole ubukhokheli kumbe ngilincedise njengoba ngisakwanisa ukuvuka ngihambahamba, ngingabuya ngiphile njalo lami ngizabuya ngijoyine ngingenele struggling besilwe sonke sindawonye. Khonokho ngibone ngani kufanele sikufundisise kakhulu, ayisibo bantu abaqakathekileyo kwezombusazwe, yinhlanganiso.
Ye, ngase sibona ke Makhumalo, siyabona ke abantu abakhulumayo bathi ungangcono ukungene umnumzana uNelson Jamisa, ungangcono ukungene u-Elias Mutsuri, ungangcono uNkosazana Thokozani Khuphe, amabizo la lokho ebuyabuya uhamba njani Makhumalo, sitshele sibili.
Ngiphendule kuba kusanda ingani uyatsho lokuthi ukuthi nxa usemsebenzini ngakhulu kwamalanga ayi-20 baza kubiza bathi abakubuza ukuthi sehlise umholo yini. Ubaba uTsvangirai wabhala elokuthi kuyezwa kuhle usake ayelungiswa ngodokotela, uthiye abalandeli bakhe abathathu akhuphe ukuthi ngiyenkozabe khangela into ze-administration zebandla. Ubaba ukuthi ngiyi-acting president, ubaba umesenjaekhangela into ze-alliance. Usesilahleke ngaphi khonapho? Wakhuluma njalo ubaba uTsvangirai egwaleni lakhe ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi lo msebenzi akade wenza ezantala kaseZimbabwe awunike ontanga ngoba yibo abazavusa kusasa. Kambe kukhona umuntu ongakhuluma cace okungedlula khonapho. Osokusele lapha yikuthi njengabantwana baseZimbabwe thina sifuna ukuthi siyegokelwa ngubani ukuthi siyekhipha izane. Njalo isikhathi sokuthi simanyane njengabantwana baseZimbabwe sesijikile, sesadabulana sadabulana sadabulana, kwaba labozulu labozanundonga, kwaba labohoshimeni, kwaba labobiti, esiphume lakho akulalito yizero. kambe kungenzakala ukuthi bonke lamabandla aphikisayo la nibabe qinisile ukuthi bamele uZulu waseZimbabwe ukuthi amkhiphe ebudlini. Okusehlulayo ukuthi sibambane sibe nyandane siyekhipha izanu. Isi sesikhiphe izanu salungisa lomkonomo welizwe sidabulane sibuyele lapho esavela khona. UZulu abesethola ithuba lokuthi azikhethele abakhokheli abazababusa eZimbabwe ngendlela bona abayibona ngayo ezabisa izithelo.
Ye, uyakhuluma khonapho Sililo Makhumalo kodwa azange aphendule lokho ukuthi pho-ke lawo mabizo alokho aphumaphuma Makhumalo ungathini ngawo?
Avela kuZulu. Thina silibandla elilandela izifiso zikaZulu.
Bonke bobathathu bona babafakwayo bangangena basithathe isikhundla sikaTswankerayi kungabikho udubo olukhulu kodwa kuqakathekileyo engibone ngani uMP akakukhangelisisi njalo uzama ukuthi agidele eceleni kwakho njengalokho okwenziwe yizani ukuthi umgabo welokho egide indaba yokuthi yena anga isikhundla sakhe singathathwa ngubani amasosha azocina emtshayile. Yikho lokho ukuthi kule ndaba ezithize ezisekelo sombuso weMDC eziphumayo khonapho ezihluphayo ukuthi lowo angathatha ibandla lingaqhamuka phakathi lowo angathatha kungabe kutshengiselani okufana lokunje okufana lokuthi uMP uChamisa abantu bathi hayi wapho into akazange ayelekthwe kufanele loMzuri abanye bathi hayi uVice President uVP lobo ayelekthwa akasomuntu oqine kangako.
UDokotela Nkululeko Sipanda yincwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli seMDCT. Kwezemidlalo lamhlanje selilo mqeqeshi omotsha iqembu le Highlanders uMatinda Ndlovu kubika uJoseph Njanje.
UMatinda uthatha isikhundla esithiwe isizalwane selizwe leHolland uErol Akbi njalo uphenduka kuqemba lidlalela waphinda waliqeqetsha evela elizweni leBotswana lapho asebenzele khona amaqembu ambalwa aguqela eleMotshwedi Zander Chiefs, eleTownship Rollers kanye leOrapa United. Uphakamise isicoco seligi kathathu kweleBotswana kabili leqembu leMotshwedi Zander Chiefs la kanye leqembu leTownship Rollers kodwa usekhumbule ekhaya uqembu akhulele kulo. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi uMatinda isikhundla sakhe ngesika-technical manager okutsho ukuba kukhala esakhe isicathulo kukho konke okumayelana lokudlalwa kwenguqu kuqembu leBhoso.
The technical manager charged with creating a seamless flow of activity.
Umkhokheli wabaqeqeshi kusukusela kumaqembu alabo abasakhulayo uze ufike kuqembu lethu elidlala kuzinga laphezulu nguMatinda Ndlovu obizwa ngokuthi ngu-technical manager. Nguye olomlandu wokubumba inhlelo zonke zokuqeqesha kusukela kulabo abancane sisefika kuqembu lethu laphezulu.
UMatinda uzaphathiswa nguMandla Mpofu kanye loMelusi Sibanda kuthi okhangele abadlali nguvezi igama Dlodlo ikanti umqeqeshi wabonozinti akakakhethwa. UMelusi Sibanda nguye njalo umqeqeshi weqembu elaziwa ngegama elithiwa iBhoso 90 lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ephathiswa nguGift Makhay Lunga kuthi okhangela abadlali nguMarco Thundudube. Ulunga nguye njalo oqeqetsha iqembu labasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba munembili kuthi abaleminyaka engaphansi kwelichumi lesithupha baqeqetshwa ngusiza abantu Khoza ikanti abaleminyaka engaphansi kwelichumi lane baqeqetshwa nguDaniel Ngwenya kube sekusithi okhangela abadlali nguSmart Moyo. Odokotela beqembu nguHilary Chuma kanye loLoya Linyika. UDube uthe uMatinda labanye bakhe sebeqalile amalungiselelo alo nyaka njalo ensukwini ezilandelayo baza kwethula uluhlu lwabadlali balo lo nyaka. Abaqeqetshi bamaqembu abasakhulayo bona bazaqhuba uhlelo lokudinga abadlali abatsha ngomgqibelo eHighlanders Clubhouse. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha lezansi ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yabokholo lesiKristu iZimbabwe Divine Destiny Network ixwayisa uhulumende omutsha ukuthi ebuse ngendlela esuthisa uZulu echiyane lebilandelwa ngumgabe. Uzulu wamukela ngembono etshiyeneyo amazwi kamnumzana Jonathan Moyo yena othi abantu abaningi bathukuthele ngokugenqulwa kukaMgabe embusweni. Kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.